njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besimali zabesperiti ezazilabantu ukuthi khona ikansili lanabantu abanamali kwavela kwaqalisela khona phayana amakansili zahlala eyela mali ivinisteni futhi besokunjalo-ke yona ikansili yayinesikweredi nabantu abantu labayana abazange bathiwa khona lisela ikansili ayisela sikweredisini yasala ikurebi so kathesi abantu sebekele ukubhadala layo uhulumende kuyeonezikwelede ezinkulu ukudlula abanye bonke bangabona ukuthi kona bona yibo abanezikwelede ababhadali sebesithi kuthiwa khona hayi sesesula isikwelede ngoba bebefuna khona bazidehe bona so into abayenzayo lapha umgceke abasezimbabwe kufuze bakubone khonoko ukuthi khona sidila la matsotsi lapha abantu abangafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi khona ibona yibo ababulala ama-local authority kuvele akula mntu abangamblema amapotholo agcwele konke asomlando kabani umlando wekulumkakhulumene
izakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality
abantu nje abantu bakhaza bayafuna ukuthi bona babhadale kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi ama-indastri abantu angabasebenzi bazihlalele abantu ezindlini oyabe layo imali yona leyo esebenzile ukuthi khona usebenzi ayikho uyayithatha ngaphi akulabaphayayithatha khona abantu ngaze bafuna ukubhadala vila akusebenzi ngoba abanayo imali yakhona ama-pensioners wes abanda umntu uma yiphiwa $25 ekonaisikeledemonthly post yakhona iyi-$34 akusebenzi hluto uhulumende uvele sezehlulekile okuningi ngakhuluma sitini kodwa kusemgceke ukuthi khona uhulumende sehlulekile kuphela zwi abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona kayikho uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi i-indastry yonke ivalile ama-graduate ayatekisa ama-doctors akula ama-doctors ayatekisa ama-doctors so akula lapho abangayithola khona abantu sizaba lokho siphakathi kodubo lololu size sibone ukuthi khona uhulumende lowo uyakuhambisa kanjani.